Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amavuko mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto ekuseni mhlaka 26 ngolwezi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akanti imagine any situation lapho kungathiwa khona into eyenzakeleyo. It's lawful, it's emthethweni. It's very difficult to imagine any kind of legal reasoning that will arrive at a conclusion eyokuthi lokhu emthethweni.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu asola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho yinto esemthethweni.
Any president noma esikhethwe ngabantu makuwukuthi amabutho ayazi ukuthi wona ayakwanisa ukuthi aphombe ukutshintsha leyo government just like that, then kusho ukuthi the problem enkulu kakhulu.
Lanxa uZulu ethakazelela ukususwa kukaMgabe embusweni ngamasotsha, abanye bathi kuyethusa lokhu ngoba elakho ukususa uhulumende oyabe ekhethwe ngabantu kwelakusasa. Kwezemidlalo, isililo kwelikamthwakazi ngemva kokugunyulwa kwamaqembu amathathu aqhamuka kulesi sigaba kuPremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amavuko njalo mthakazi omuhle. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu sesole kakhulu isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-High Court esokuthi ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho yinto esemthethweni. Isinqumo lesi sethulwe lidale ngolwesihlanu. Sixhume igqwetha umnumzana kucacaphulu.
Njengegqwetha, in my mind, I can't imagine any situation lapho kungathiwa khona into eyenzakeleyo. It's lawful, it's emthethweni. It's very difficult to imagine any kind of legal reasoning that will arrive at a conclusion eyokuthi lokhu emthethweni. I find that difficult and I would criticize that judgment and come to the conclusion that the judgment is wrong. But of course, I would have to read it first. But I know the constitution and I know what happened and I find it difficult to arrive at that conclusion. What we can say, though, is that at the end of the day, this is the amandla, amabutho asebenzise amandla ukubana bakhiphe umbuso kaMgaba, bafake omunye umbuso omutsha.
Khona ukuthi amasotsha ebopha abantu kukhona yini emthethweni njengoba siyabona ukubana bagcine bebavalela badlulisa i-48 hours ekhulunywa ngumthetho ukuthi umuntu kumele avalelwe isikhathi esinjani?
Konke khonakala okwenzakeleyo, izinto eziningi ezenzakeleyo. Mina ngithi kubalaleli, umthetho wonke elizwe lusaspendiwe ngesikhathi usenzakala zonke lezi zinto. Akusebenzanga umthetho, usebenze amandla. So it's very difficult to find one thing that was done kulandelwa umthetho. Kodwa phela kuyenzakala lokhu, bakhona abanye bayakujustify ukuthi look, it's a revolution. Besisenza lokhu sizama ukuachieve ABCD, ngabona zibesithi. Ngakufanisela Gandhi ngithi ungawa ungathi ngesikhathi kulwelwa uliwa umbuso wenkululeko, amasotsha lawa amasotsha esiyegangeni ama-nationalists, what they were doing was outside the law, but they were agreeing ukuthi it's justified because they are fighting an unjust legal system yamakhiwa eyayicindezela abantu. So in this case, omnankagwa laba nabanye abazanifipha abangaphansi kamnankagwa, this is the same argument that they are bringing. But they are bringing it ngoba umbuso kaMgabe lawo phela was a democratic society. So people must accept ukuthi into eyenzakeleyo ayenzakalanga phakathi isilandela umthetho. And akuncedi ukuthi onizama uku-analyze ama-ages abo onke, uzama ukudinga ukuthi asemthethweni yini, ngoba umthetho was suspended for that time.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Okumele kwenziwe lapha Gandhi nxa sekunje yikubana kunzima ukuthi sisuka from i-situation efana nale lapho esilahle khona umthetho sajwamula lokhu esibuke ukujwamula, bese sithi thina kusasa asekuqeleni hle singene kuma-elections. You can't move from military intervention to elections in a space of 2 months. Thina njenge-PDP sasivele sakukhangela ngaphambilini, kungakenzakali. Last year bathi thina okuza kwenzakala ukuthi amasosha azasithula umbuso into engayibidi wakukhuluma lo sikhangele ukuthi i-economy vele yayizipointed towards that i-behaviour kapresident yayizipointed towards that nezinto eziningi abantu ino zingaselazimali kungaselani ilizwe lingazasebenzi bathi thina kuzamele kwenziwe i-national transitional authority NTA to ensure ukuthi kulungiswe igroundwork ukuthi siye kuma-elections a-free and fair and give abantu confidence ukuthi ama-elections lawo azaba free and fair. Kathesi njengoba kube lamasosha athethe over, you need a group of people who can be trusted by the country who will ensure ukuthi they sanitize this thing. Sibe nama-guarantees ukuthi amasosha asoze athathe over futhi singaba nama-elections. Sibe nama-guarantees yokuthi i-VAG asoze isirige. Njalo they've had sufficient time ukuthi bayazi umsebenzi wabo. But at the same time, abantu kathesi bakhuluma nje balayinile ama-bank bafuna izimali. We need to take interim measures to build this economy.
Umnumzana kucaca phulo ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena uthi yinto eqakathekileyo ukuthi umthetho ulandelwe ngendlela njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaze ahlasela abantu abangavumelani laye ikakhulu abecele le-G40 ebelilwisana laye lingakaxotshwa leli cele.
Nxa singaphuma kule episode esikiyo kathesi kuyafanele ukuthi laba abombuso wakathesi benelise ukuthi bakuhlukanise ukuthi laba abaphethe ezomthetho bayenelise ukujaja baphethise abantu amacala kungakhangelekile ukuthi mhlambe laba abanye noma be-G40 noma laba babesekelana lomgabo kubona ngathi kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abame batshengisele ukuthi i-direction eyiyo efanele ukuthi iqondiswe yiphi. I-judiciary yi-department eqakathekile kakhulu njalo i-judiciary ayifanelanga ukuthi ibe le-partisan ingabe ibe le-partisan sesilohlupho siyabe sibuyela njalo kulolwane unyawo esivela kiyo kukanti kathesi sifuna ukubona sakhekala kusuka emthethweni kuze kuyefika kuma-high court sibone ukuthi balendlela elotshintsho engelakho ukuthi sekulengalo noma imino yama-fingerprints alaba abagqugquzela ngenxa yombuso abayibo ababusayo kathesi. So sikhangele ukuthi lokho kwenzakala kufanele ukuthi kuphele ngoba nxa kungaphelanga kuzaqhubekela phambili ene kuzabe kusenza ukuthi abantu beZimbabwe siloko sihlala sizibuza imibuzo eminingi engapheliyo. Kanti kufanele ukuthi abantu beZimbabwe singasazibuzi imibuzo eminingi engapheliyo kufanele senelise ukuthi sihlale phansi sizinze sibekwazi ukuthi kathesi sesinelizwe lethu bheke okweqiniso benza umsebenzi wabo ngaleso sikhathi ukuthi babuyise lelizwe ebantwini and akube lelizwe elisebantwini okweqiniso.
Ukuze yena uMnangagwa abe ngumongameli wakhe wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani lokuthi ngowaliphi ibandla kuyini kahle kahle amela kwenze.
Babunkomo ubuze umbuzo oqakathekile kakhulu. Into esibona kathesi eluhlupho olukhulu eZimbabwe yokuhlukana kwabantu ngokuhlanga. Ukuhlukana kwabantu ngesikhathi ngesikhiwa ababiza bathi i-tribe ama-tribal line. So kubalwa ukuthi uMnangagwa akubone njalo adingide kakhulu ahlale phansi akucungule kuhle ukuthi umngwele lo phakathi kokuthi kulamaNdebele kulabantu besifoneni into leyo kuthi ayisebenze ngokukhalipha kodwa nxa engazange wayisebenza ngokukhalipha engazange wayihlalela phansi wayihlada kuhle ukuthi kwakonakala ngaphi njalo kulungiswa ngaphi ayisiyo nto izaqhubekela phambili idededeka. Abantu basesindebeleni bayajabula kakhulu ukuthi nxa bengabona besiba lama-civil servants asebenza lelisa ukuthi akhulume isindebele noma kuwukuthi umuntu uvele eshoneni akabuye emandebeleni ezoseva abantu besindebeleni ekhuluma isindebele noma isikhalanga indima ezitholakala kule ndawo kodwa kuba yinto ehluphayo kakhulu ukuthi nxa ungathola kuwukuthi uhulumende uyabe evumela njalo ukuthi uyethola kusasela ababalisi abafundisa abantwana o-grade 1 abakhuluma isishona kuphela abangayenelisiyo ukuthi bakhulume isindebele noma isikhalanga njalo ngokufanayo ukuthi umuntu wesikhalangeni laye noma umuntu esindebeleni ngibone ngathi angeke ukuze kulunge ukuthi la akahambe efundise emashonaland ayefike emashonaland akhulume isindebele kuphela lesikhalanga khona ngale engayenelisi ukukhuluma isishona. So ngibona ngathi le nto le ayikhangele ukuthi akekho umuntu ongcono kulomunye umuntu singabantwana bezimbabwe sonkeni kuse manje yena uselamandla kathesa ukuthi akubona ukuthi le nto le uyayina out uyayiqondisa yonke ayenze ibe into eqondileyo engilanke tabithani
kungadingakala yini ukuthi aqhubhe umkhankaso mpela okuhlanganisa ilizwe okuhlanganisa abantu beZimbabwe mhlawumbe esebenzelana labahlabeleli ekhuthaze ukumanyana phakathi kwabantu
babunkomo ngizathi ngike ngithi phezwe kancane ngithi sakhangela ilizwe elifana leSouth Africa ilizwe elifana leSouth Africa bathi bephuma embusweni obathundezeli amabhunu besiza kuzothatha umbuso umuntu ofana loMandela bayinikeza abantu bathi asikele siyaleni phansi sizwisise sibe le-Truth Commission i-Truth Commission lela izabe izakhangela le-reconciliation yiyo eyabe izakuqondisa kule njalo kunjalo iyabe ingafanelanga ukuthi yenze izinto kulabanye bepolitiki mhlawumbe abafuna ukuthi bayiphushe ukuthi ayenze bathi babanikeze labo bantu umlando ukuthi baqondise lokho yiyo okuzakwenza ukuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe njalo bebahlangane njalo inhlelo ezenziwa nje eZimbabwe akube mgceke ukuthi inhlelo zonke ezenziwayo kuyabandakanyeka yonke imhlobo noma umuntu akabe kuwukuthi noma uthatha isicoco noma uba phambili ngendlela yokuthi i-credibility yakhe iminjani kodwa akufanelanga lokho ekade kwenzakala lokuthi sibone ukuqhubekela phambili ukuthi nxa uzodinga umsebenzi sokuthi ukhulume lebithize noma ukhangele isibongo sakho udinga ngokubani izinto ezincane ezinjeyana noma izinto ezinkulu ezinjeyana yizo ezenze ukuthi iZimbabwe idabuka lephakathi gcine sibona ukuthi balabantu abangasela ndaba ukuthi noma into mayisenzakala ebashonaland bathi hayi ngokwathi ebashonaland nxa kusenzakala emathebeleni bathi hayi ngokwathi emathebeleni funa lokela kuphele lokuyana and kufanele ukuthi nxa bengathatha even abantu abamusicians abamusicians ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu esizweni sakithi and nxa bengathatha bebasebenzise bona labo bantu kuma-gatherings bebahlanganise babona ukuthi kube ngama-sponsored government into esponsa ngohulumende under ama-cultural development project ngibona ingathi kungenza abantu basondelane kakhulu eduzane njalo kungaba le-light enhle kungadlala indima enhle kakhulu ukuthi ukubambanisa abantu bakithi ukuthi sazane ukuthi simunye ukuthi kwenzakala lokho ngisaselethemba elikhulu ukuthi kuphosebe ukuthi kwenzakala siyakhangela eRwanda laphana nangane uPaul Kagame angitsho ukuthi ubaba uMnangagwa akabuse njengoPaul Kagame kodwa uPaul Kagame wafika laphana kwakulohlupho olukhulu kakhulu laphana eRwanda olomatuzi labahudi abantu ababekulalana bengazwani ngisho lakancane kodwa ngikhuluma namhlanje njengoba ngikhuluma amatuzi aselobola amahudi abahudi aselobola amatuzi wakwenza uPaul Kagame ukuthi lokana kube yinto engumlandu njalo azimisela ngayo kungakho wanqoba yikho lami ngithi uhulumende wethu omutsha babuMnangagwa besicela ukuthi lathi asinqobe kulento enketabethabele esinayo ukuthi akula mshona akula mndebele eZimbabwe singabantwana beZimbabwe sonke sicela ukuthi asibuze ngokufanayo izinto zonke ezenzakala eZimbabwe asizishelwe ngokufanayo okuzakwenza ukuthi kungabe nama-clash noma ukuthi ngumtonga noma uvela ngaphi akube izinto ezilinganayo kuwo wonke abantu beZimbabwe
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane obe ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe uzamiswa okwesibili emthethwandaba kusasa umahluli ehluza isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail umkhokheli wabasakhulayo kuzanu PF uKuzai Chipanga laye uza kuma emthethwandaba ngesizathu esifanayo uChombo wetheswa icala lobuhuquluzi kuthi uChipanga wetheswa amacala agoqela elokwethula amazwi angamanga ababili laba bebesedale likamantshi izolo kubika intatheli yethu uMavis Gama
umtshutshisi umnumzana Edmond Nyazamba walile ukuthi icala likaChombo lithoniswe emsitha esithi kuzamele lithoniswe emphakathini njengamanye nje amacala uChombo ebotshwe amaketane enyawo uthi wathunjwa emzini wakhe ngamasotsha amvale ubuso ngamasaka amusa endaweni angayaziyo anduba akhululwe ngemva kwamalanga edlule iviki wasesiwa ezandleni zamapolisa uChombo ucatshangelwa ukuthi lilunga lexuku lezanupf elithiwa i-G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe owayengukamongameli welizwe wetheswa amacala ambalwa agoqela ukungethembeki i-corruption lawo usela ngokufihla iqiniso i-fraud ngesilungu ngazikhathisile uchombo esemthethwandaba umgcinisihlalo wohlangothi lwabomntana bebandla lezanupf umnumzana Khuzai Chipanga laye ocathanyelwa ukuthi ukucelele G40 ubesemthethwandaba ngemva kokuthunjwa laye ngamasosha. Ababili laba bazabuyela njalo ngovulo ukuze umthethwandaba kuzwe ukuthi bazaphiwa na imvumo yokuhlawula imali yesibambiso sebheyili. Kodwa igqwetha labo uSikhwicamfundo labo Maduku uthi umthethwandaba kumele ukhulule ababili laba ngoba sebegcinwe okungasekho emthethweni njengoba sebedlulise amalanga amabili bevalelwe. UMaduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA utshele iStudio 7 ukuthi udaniswa isinqumo esithethwe umthethwandaba esithi sikhomba sobala ukuthi akula uthe waguquka kwezombusazwe lanxa sekulohulumente omutsha. Abakhulumisane nalo msakazo okubalisa uChemisalintunga kwa waseHarare batshengise ukusijabulela lesi sinqumo esithethwe ngabomantshi bedale lemagistrate kundaba ezibalisa olukajombo lo Chipanga. UMnumzana Chipanga yena esetheswa umlando weyisa umkhokheli wababukutho uGeneral Constantino Chiwenga kanye lebutho lonke jikelele ngemva kokwethula imbiko eyayisithi yena labanye bathi bazazivikela kunye nomongameli Mugabe nxa amasotsha engafuni ukubalwisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumembi Gama.
Abukholo lwesiKristu abavunula kakhulu ezimhlophe abaziwa ngokuthi ngamapostoli bebengekho kumbe nxa bebekhona kabazivezanga emcimbini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eNational Sports Stadium ngolwesihlanu. Kubika uBathabile Masuku.
Amapostori aziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF kodwa emhlubulweni wemuli yobe ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe bake baba lombuthano othiwa yiSuper Sunday Rally kumaviki amane adlulileyo belonkosikazi kamongameli Mugabe. Unkosikazi Grace Mugabe wathatha leli xesha ukugcona osengumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa esithi ufuna ukuhluthunela umkakhe intambo zombuso. Ngesikhathi kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa abengekho amalunga aleli bandla. I-Studio 7 ixhumane lo-Archbishop Johannes Ndanga ongumongameli we-Apostolic Council of Churches of Zimbabwe othe yena la mapostori bebenxusiwe kulo mcimbi njalo bebekhona. Kodwa uthi bebengalungiselwanga indawo yokuhlala njengokuvame ukwenziwa.
Abebandla lepostori bebekhona emcimbini ngokugcoba uPresident Mnangagwa kodwa abantu bebenxuswe ngesikhathi esifitshane. Amapostoli lamaziyoni bebengalungiselwanga indawo yokuhlala njengokujayele ukwenziwa. Amapostoli awanasizathu sokuyekela ukuya emcimbini lo ngoba kuyinto akade ikhangelelwe nguZulu wonke.
Evumelana lo Archbishop Ntanga uBishop Runyararo Khunzekwe Guta uthe amapostori abekhona kodwa bebengambathanga izembatho zabo ezimhlophe njalo bebengalungiselwanga indawo yokuhlala. Reverend Hussein Sibanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance uthe kusobala ukuthi ibandla lamapostori lizihlanganise kakhulu kwezombusazwe lokulwisana okwakukhona phakathi kwebandla leZANU-PF.
Ungabi khona kwamapostori lamaziyoni ekugcotshweni kuka president omutsha Mnangagwa bona ngani kwenziwa ukuthi la mabandla ayesengenele phakathi kokulwisana kwakukhona ukuthi ukulwisana lokuyana bona bengamachurchi base bekungenele ikho sananzelela ukuthi bahlanganisa abantu abaningi kwasetshenziswa inkonzo yabo ukuthi kuthethiswe abanye abantu asebeyibo asebengena embusweni kathesi mbona ngani babe madolo nzima ngenxa yakhonokho.
Isikhulumi sebandla le-National People's Party umnumzana Methuseli Moyo uthi amapostori abethanda kakhulu ukusekela izinto zeZANU-PF ikakhulu lapho okulomnumzana Sevia Kasukwere lonkosikazi Grace Mugabe abalexuku elaziwa ukuthi yi-G40. Emhlanganweni wabo wokugcina amalunga eZANU-PF ayegqoke izembatho zesipostori njalo babesekela umkhankaso wokuthi unkosikazi Grace Mugabe abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingubathabile Masuku.
Izizwe izalwane zeZimbabwe ezihlala kwelengilandi sezamukele ngembono etshiyeneyo umongameli weZimbabwe omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chisasibanda.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cashangelwa ukuthi ulesandla sokubulala abantu ngesikhathi esekugrawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla lezaphu emathweleni le Midlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK. And kubijabulise kakhulu ukuthi ngizimongameli ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele lilungiswe kundengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazazohlala la sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba Mnangagwa uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela siyakuthokozelela lokho okwenzeka elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibuphe ezami lubhekisa amabombo amanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye ababuleweyo laye ube lesandla kukho okudilizweyo laye ulesandla kukho okutshintshiweyo laye ulesandla kukho.
Unkosazana Thoko Nare ukhanya engelaqiniso ukuthi uzakwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ekhaya singahamba but asijahanga ngoba sikazibona ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyatshintsha zisiyanga.
Umongameli omutsha uEmmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe esefilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bangabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana nezombusazwe njengenjwayelo ngesikhathi sokhetho kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Kukhona bathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo bamboni ivumela ukudlwangudlwanga eZimbabwe. Ngimele ngeStudio 7 London ngu-Ezra Chisasibanda.
Lanxa uZulu ethakazelela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni ngamasotsha, abanye bathi kwethu salokhu ngoba elakho amasotsha ukususa uhulumende oyabe ekhethwe ngabantu kwela kusasa. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Ujabula kungaba khona kodwa I think kumele sicabange beyond that njengabantu ukuthi okay ukhiphe uMgabe lo mbuso wakhe wabisela abantu abavele bebephilisana besebenzisana laye kukho konke izigilikici kade zenza konke okubi esithi siyakujabulela ukuthi uMgabe akasekho ngabantu abafanayo kade sebenza lapho besenza lobo bubi esijabula ngakho ukuthi uMgabe akasekho. Amabutho ngabe lento abayenzileyo bayenze behlose ukuthi bakhulule isizwe saseZimbabwe then bekuzoba into e-different ngoba ukuthi bakwenze bekhipha izanu then babisele umuntu wezanu angiboni kulo tshintsho kulo ncedo and njalo futhi kusetha i-president embi kabi ngoba kuzoba nzima ukuthi noma any president noma esikhethwe ngabantu makuwukuthi amabutho ayazi ukuthi wona ayakwanisa ukuthi aphombe ukutshintsha leyo government just like that then kusho ukuthi sibe problem enkulu kakhulu. I think abantu sekumele baqale ukuthi bacabange beyond uMgabe ukuthi okay how can ipower ibuyele kumasivileni ibuyele ezandleni zabantu kube yibona mabekhethwe ngabantu kube yibona ababusayo not ukubusa ukwazi ukuthi at any point ababutho angadecide ngokukhipha. I think into embi kakhulu leyo.
Umkhokheli wamabutho umnumzana Chiwenga wake wakhipha amazwi awukuthi alubana umkhokheli we-MDC okulibandla lakho Ubabu Tsvangirai ethe wanqoba kukhetho babengasoze bamnanzi njengamabutho babengasoze bamhloniphe njalo. Nxa sesikhangela okwenzakeleyo singathi impela wayeqinisile uChiwengwa into abangayenza ngisho la kukhetho oluzayo alubana kuthe kwanqoba ubabu Tsvangirai.
Ngamazwi abuhlungu kakhulu elizweni lakithi sizama ukuthi sibe le democracy ukuzwa amazwi anjalo ephuma kunkokheli yamabutho kusho ukuthi lana sokumele sikuqaphele sikunanzelele kakhulu khona lokhu ukuthi iZimbabwe that means it will now be a military state if ma kuwukuthi amabutho athi wona angeke azahloniphe or aplege i-allegiance emuntwini ongazanga alwe impi. I think lokhu kusibisela emuva kakhulu ngoba mase siyeqinisweni bangaki in another 10, 15, 20 years esizabe sisidibalo empini babe sebengabantu abanganani bona lapo in terms of age, even labo abochiwenga bazoguga. So then what? I think lana yamabutho they have to be realistic and understand ukuthi iZimbabwe kumele ibe yi-democracy. And the international world should be watching this closely. Kube ibona abakwanisa ukuthi bakhuthaze amabutho ukuthi adedele, ahlehlele, avumele i-democracy lo muntu okhethwe ngabantu ukuthi kube uyena obusayo. Mina ngokubona kwami amandla asebantwini and abantu bakhombisa, batshengisa ngomgqibelo bephumile ngezinkulungwane zabo bephusha umgabo ukuthi makarizayo. And ayikho i-army nometha ukuthi i-army enjani ebingakwanisa ukuthi ikhontene abantu ngobuningi babo ababengakhona. So thina kumele sikhuthaza isizwe seZimbabwe ukuthi masiphakame sitshengise ipower esayitshengisa, amandla esawatshengisa wona ngomgqibelo lwana odluleyo in our numbers.
Laphana uZulu yebo watshengisa amandla akhe ngoba kwakungela mibhobho amabutho ayekucele likaZulu kodwa alubana kuthe kwaxatshwana esikhathini esizayo. So kungabantu bebhekane lamabutho, amabutho elembhobho asisoze sibone yini abantu besisaba ukungena esaladeni.
Kumele sinanzelele siqaphele kakhulu ukuthi amabutho lawo abantu labo izakhamizi labo ngabafowethu ngabodadewethu ngabantu bakithi labo. I-command uzothola ukuthi yiwo labo abaphezulu o-general abafuna ukuthi kube yibona abangontando kayiphikiswa. Akusikho ukuthi wonke amasosha from ama-low rank lama-officers ama-junior bonke labo basupporta umbono wona lo.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT eMelika. Kwezemidlalo sibashayela ihlombe sithi amhlophe makorokoto abafana be-FC Platinum ngokuphakamisa inkezo ye-Castlelager Premier Soccer League. Sibuye sibakhalele njalo siwakhalele amaqembu amane abalisa iBantu Rovers, iWange, iCholocho leHarare FC ngokuphuma kuleague. Mathathu amaqembu avela eMathebeleland asephumile, Bantu Rovers, Wange, Cholocho. Siyalikuqela ziqholo zaseJwane liphuma nje enkundleni.
Oh,
Jolosho FC ngeyethu sibakhothamela ke sebephumile kuligue Jolosho FC wange Harare City Bantu Rovers City lidlale kuhle ku-Division 1 bakithi liphenduke ngomnyaka ozayo kwanelo okwamanje sihlanganeni kuhlelo lukazi 2 o'clock lapho elizabalilo Chris Kande khona olivalelisayo ngontungamilinkomo.